Ngendabeni zethu lamhlanje abantu sebeqalisile ukubhalisa kugwalo lokuvota kobulawayo leGwanda kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Morgan Changirai lokhetho esibhedlela kwele South Africa. Sizalethelela okuningi ngalokho. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi kumele abantu beZimbabwe babanjwe ngamandla ukuthi bahlolwe igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngokugula kukamnumzana Morgan Tsvangirai kanye lomongameli Robert Mugabe. Iqembu leMighty Warriors lilakho ukungaqhubekeli phambili kumncintiswano weCOSAFA Championships. Kulayitok lamhla sixoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngesikhathi ibandla le-MTCT libophisa umongameli Mugabe ngohlelo lwe-Biometric Voter Registration. Thumelani imilayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu LFBOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.